Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba ulamukela umsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 24 2020 ngo Chris Gande endaweni zethu lamhlanje kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe yi COVID-19 izolo uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani owe stock exchange uzasungulwa edolobheni le Victoria Falls ngomvulo ozayo lanxa ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zesithi awusoze uphumelele kangako
kukanti njengoba ngitshilo uphawu le Victoria Falls ngolokuvakatshelwa hatshi ama-industry
amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa yikuthi asethola ingxenye yeholo lamasotsha amapholisa labonogada bemajele
uhulumende okwakwenzayo wahamba phambi komedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelele imali wasingezelela imali yena engasingezelelanga
abantu besigaba semandebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isindebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ngempela sonto
Kukhokheli bonke abalapha ngibonile uMadam Kube
zonke lezo zizwa khonapha emsakazweni weStudio 7 kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe i osekukhweze inani lababulawa yimkhuhlane lo bafika kumakhulu amabili lamachumi amathathu lambili. Lolu gatsha luthi ababanjwe igcikwane le-coronavirus balichumi lambili 12 izolo. Lolu gatsha luthi njalo elizweni jikelele kulabedlula amakhulu amabili lamachumi amane lane 244 abagula umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani owe stock exchange uzasungulwa edolobheni le Victoria Falls ngomvulo ozayo. Lanxa ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zisithi awusoze uphumelele kangako lo mkambo njengoba le ndawo isazakala njengeyokuthokozisa okwe-tourism kuphela. Amankampani akhangelelwe ukuphatheka kulumkambo abalisa awe-Sidco, Old Mutual, Caledonia Mining, Invictus Energy lamanye. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi ugatsha lweZimbabwe Stock Exchange yilo oluzaqhuba lolu hlelo lapho amankampani azathengisa impahla zawo zama-stocks ngemali yakwamanye amazwe. Ukuze sizwe ukuthi iVictoria Falls Stock Exchange le ivele isebenza njani lokuthi ingaphumelela yini, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umsika wesabelo oweVictoria Falls iVFix wasungulwa nguhulumende ngoba kwathiwa yindawo eqakathekileyo yokuthuthukisa umnetho abayithi Special Economic Zone. Indawo le kuvame ukusetshenziswa izimali zangaphandle ngoba kulezakhekeli lezivakatshi ezimbalwa. Hatshi mina ngibona iVictoria Falls ilophawu lokuvakatshelwa, hatshi olomabhizinisi aqondane le industry. Akulazithelo lapha.
Kungabe kusitshona ukuphatheka kwamankampani la ahlelwe nguhulumende kungalethela inotho yini elizweni?
Umsika wesabelo weVictoria Falls wawusike wavalwa okwesikhatshana ngoba osobhizinisi babesetheswa amacala kumbe icala lokuthengisa imali yangaphandle emsikini omnyama ongekho emthethweni. Ngibona ngathi mina amakhampani la akhulunywa la yiwo labana abavele belezabelo ezangaphandle kwelizwe ngathi khona ama-external stock ama-shares angaphandle. Lokhu ukuthi bavunyezwe ukuyaqalisa umsika wakhona kuyindlela kahulumende yokuthembisa abangaphandle ukuthi umumo wezamabhizinisi sumi kahle.
Ngendlela uhulumende aphatha ngayo inhlelo zakhe, singakhangelela ukuthi i-stock exchange leyi ilethele ilizwe inzuzo kumbe kuzaba lengxaki.
Umsika wesabelo esingathi khona i-stock market uthuthuka ngethemba labathengi labathengisayo. Hathi mina ngibona ngathi ubanjwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe, kuphathwa kuhle kwezigulane zomkhuhlane we-COVID, imithetho evikela ukungaphinsa kwemali, lakho konke okungathi umbalwa lokhu amapholisa abo kuyinkinga. Kukanti njengoba ngitshilo uPaul le-Victoria Force ngolokuvakatshelwa, hathi ama-industry ha angibona kasuze kube lezithelo loba bangazi bavule umsika wakhona. Abantu nje babevele bajayele khona ukuthi umsika wemali useHarare kumbe ukobulawayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Sala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa ukuthi asethola ingcenye yeholo elitholwa ngamasotsha, amapholisa labonogada bemajele. Utitshala othola imali ephansi uthola iholo elingamadola eZimbabwe azinkulungwane ezilithumi lane, $11,000. Kodwa unogada wejele uthola amadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili lanye, $21,000 kusukela yonale inyanga. Sicocele sikhulumele senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-R2s umnumzana Nation Mudzidirwa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhulumende kasingezelela ngeimali. Imali vele sikade sihola inyanga ezidluleleyo is just the same. Uhulumende okwakwenzayo wahamba phambi komedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelele imali, wasingezelela imali yena engasingezelelanga. Yena ekhuluma imali kade lokhu siyihola salary plus i-COVID allowance. Imali yona le yafika ku 12,000 RTGS dollars. Nxa sikhangela ama-black market rates, imali le is less than 100 US dollars. So asingezelelwanga imali. So thina njengababalisi, njengenhlanganiso, kasisoze sibuyele emuva. Into ingakwanisa ukusisukumisa ukuthi sibe semsebenzini ukuthi uhulumende abisele back imali kade siyihola ngomunyaka ka-2018 October, 520 US dollars. Yiyo kuphela ingasibuyisela emsebenzini. Okunye lokhu siyabe sidlulisa isikhathi ngoba imali esiyithola ekhathesi ayinelisi ukuthi ngingabhadali i-rent elokishini i-one room, ngingakwanisa uku-afford i-transport ukuthi ngiyiwe semsebenzini, ukuthi ngingakwanisa ukuthi ngibhadale abantu bamami i-school fees. Is far much less than imali engiyitholayo or esiyithola njengababalisi. So thinya, we are very clear, imali engasisukumisa ukuthi sibe semsebenzini is 520 US dollars minimum. Or else uhulumende asi-engage sikhulumisane kuhle norukushona sethusela ukuthi uzasixotsha imisebenzi.
Uhulumende ube sengani uyethusela ukubana lingekela ubuyela emsebenzini alisozo lithole iholo. Zithini ezinye izisebenzi ezifana lani amatitshala?
Uhulumende uyasiyethusela kodwa asiladaba lakho ngoba lokhu okwenzayo wena uhulumende kutshona esiyethusela is unconstitutional. Akuncedi ngalutho, akusolve problem. Ngoba ababalisi nxa bangela imali yokuthi babe semsebenzini abala mali, uhulumende kumele ababhadale or abaholise imali eneleyo. Ukuyethusela akusolve anything. Ubugebenga awusolve any community or national crisis. Uhulumende kumele asingeje kuhle, sikhulumisane kuhle ngoba imali esiyifunayo yi-520 US dollars. Nxa ingakwanisi kumele asingeje kuhle, then sesikhuluma ngababalisi esibarepresentayo kodwa abasozi bavume ababalisi ukuthi bahole imali less than 520 US dollars. Ngoba yimo imali kade siyihola ngomunyaka ka-2008. So kuyini okutshintshileyo? Kuyini okutshintshileyo? Uminister of Finance uyaclaima ukuthi kwenza i-surplus ye about nearly a billion. Imali yeyo iyakwanisa ukuholisa ababalisi the whole year including ama-bonus. So asisoze sivume anything less than $520 asozisikuvume njengabavalile. So ukuchona siyethu selo akuncedi ngalutho, akusizi ngalutho, siyazihlalela ezindlini. We are more than 120,000 ababalisi abangekho emsebenzini kathesi. So uhulumeni nxa yena efuna ukusixotsha, kungcono asixotshe emsebenzini. And that would be a national crisis. So the best way forward, uhulumeni kumele asingeje ntina, sikhulumisane nalaye njengenhlanganiso uhle sikwazi ukuqeda iproblem esilayo ku education crisis. Not ukuchona isithu sela, it doesn't help anything. Doesn't solve any problem.
Umnumzana Nation Mudzithirwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Atuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselupane. Besigaba semandebeleni bathi bamukele ngenjabulo imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma ngesindebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ongomunye wasungula ibandla le-MDC ngempelasonto. Amazwi kaJamisa abeduduza abafelweyo njalo esakha kesizwe ukuthi utheni
kukhokheli bonke abalapha ngibonele uMadam Kube. Thank you abamgoma for making me that means Madam Kuba a long, long time. That is Babamgoma, always making people meet even when they are not ready to meet. A man of great love, a man of great honor. Thank you for honoring him, Madam Kube. Thank you, Baba Lafu Omoyo, for being here. I've also seen the leadership from the MDC Alliance, Vice President Ume, Baba Ubaba Kota, Indoda Ekaya, David Kota, Lord.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Jamisa ekhuluma emngcwabeni kamnumzana Esof Mdlongwa wayengomunye wabasungula ibandla le-MDC. Izakhamizi zedede esigabeni seMatabeleland North zithi izikolo lamakilinika alumango alakho ukuvalwa ngenxa yokusilela kwamanzi. Sixoxe lo-councilor wedede umnumzana Stanley Torima othi kwezokudla kunganeno lezinsuku ngoba izakhamizi zike zaphathiswa yinhlanganiso epha abaswelayo ukudla, kodwa udubo olukhona okwamanje ngolokusilela kwamanzi.
Nxa kungela manzi akusebenzeki. Amatichara wona lawo amalutshwana akhona kakwanisi ukuthi engabuye emsebenzini nxa kungela manzi. Abantwana bangikhona laba enelisi ukuthi bengabuya kungela manzi okugeza, bengakahambi esikolo, okuwatsha ama-uniforms abo, okusebenzisa nxa bekhona ngale esikolo. So umumo wamanzi esigabeni sami sedethi kade ungamanga kuhle.
Sizwa kuthiwa izikolo ezinye sezizavalwa ngenxa yodubo lonalolu, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ezikolo la?
Izinwa ikwanise ukuba lama-bows amathathu asebenzayo asupplya i-main camp i-airport redate. So lo bukhulu lwe-population eyikhona kathesi 3 boroughs against the 13 which has been functioning in the past years akuhambelani malutshwani kakhulu. So lokho sifuna ama-boroughs ukuthi abe ekhona lobuningi esingathi engxenye ufike kuma-7 boroughs or at least 10 wakatesi ama boss asenza they are just three kaya ayenelisi ukuluma ukuthi indawo zona lezi engisikambileyo zive sikwanisa ukuthola amanzi akwanileyo.
Selike lakhuluma na leziphatha amandla zikahulumende njalo zithini kakhulu ezezinwa?
Izinwa sake sakhulumisana layo, sara sikhulumisana layo, sala sisebenza layo. Bayapromisa ukuthi in the near future, very soon, bazalungisisa yona le iproblem yamanzi ukuthi bayengezelele izibhorane ezimele ukuthi zisebenziswe kupopulation iyabe siyikhulile njengeedete main camp airport. Indawo zonalezi sezihlala abantu abaningi kakhulu, ngeke ngingaba le nomboro ezi-right ukuthi ipopulation yakhona inkhulu okungakanani, but ungayifananisa le population yayikhona the past 5-6 years down the line. Okwakhathesi abantu sebebaningi esigabeni sedete, njalo baye befuna amanzi amaningi, but bayasithembisa labo abakhulu bezinwa from Harare, the travel coming to date bengezwa sesikala ukuthi lapha sokubonakele lo mbonakalo wamanzi okuswelakala kwamanzi. Bayabuya sibili Harare Bulawayo, bayabuya bezobona. Ngikhuluma kanje so masinya sikhangelele ukuthi bengabuya bebone ukuthi ama-boards lawa ayayengezelelo. Yikho ingakutsho ngamafitshane ukuthi yiwo umumo engilawo esigabeni se-ward 18 in Dete. Ngiyabonga Mahlaba ezulu, ngiyabonga Gande.
Umnumzana Stanley Torima ngukansila weDete ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhonale eDete. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uUnit Duve weMbundane Sebab eMguza ulwe lokade ehlala laye emzini munye uTerrorite Gwedere wambulala. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lithi kulomunye umama oqaleke wafa edolobheni lakoBulawayo izolo duze nemthethwandaba yeTradegold. Kubikwa besekucatshangelwa ukuthi umama lo engaba ebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 okubangele ukuthi abezempilakahle bagezise ngemithi yokuhlamba lapho awele khona. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7? Hayi, mina ngidume ngosamamo ngilani eSoweto. Nansi into engithanda mina ukuthi ngivula amehlo abantu beZimbabwe, bantu bakithi, bantu beZimbabwe, ikakhulu bantu besiNdebele. I-ZANU-PF yiphathi, ayikho wrong, okurongo ngumuntu. I-MDC yiphathi, ayikho wrong, okurongo ngumuntu. Kule nto eyi-one esingayinanzeleli, iZimbabwe izolunga, okanye ngithi kumele ilunge kuphela manje ngathola umholi ongelabandlululo, ongela tribalism, be it ngowe-MDC or ngowe-ZANU-PF. But as long lo mholi engela tribalism, iZimbabwe izoma iqonde izinto. So ngalokho bantu bakithi, ake livule kamehlo siyekeleni urojo ngezwithi njengabantwana. Uchamisa besitala sithi chamisa. Uchamisa ngimzondi, angilizondi shoni, umetha ngilindebe. But uchamisa sike samfaka one step, wafaka ikhandi limboni into yenzene eBulawayo, wagcwalisa amashelo kuma councilors and mayors. Bekubonisa uNkulunkulu vele ibonisa khona phana ukuthi lo muntu how dangerous he is. Kodwa namhlanje lisagijima futhi lithi chamisa. Limfakeni lizombona. Kodwa uNkulunkulu bezama ukubonisa ukuthi uyinhlobo bani kaPenda. Nanga ubonile wagcwalisa amashelo endaweni yakini. Kodwa namhlanje lichamisa lihlamukela udadewenu uThokozani Khulu esingazange simzame uchamisa besemzame simfakile, but akenzanga lutho, wagcwalisa amashoni. Into esikhala ngayo ukuthi akumelanga kube lo mholi olobandlululo. Ake sizameni uMakhuphe, mina kube ngelayo inamba kaMakhuphe angazi ngingayithola Studio 7. Ngikhulume la imposta ukuthi ngicela uma ungaphathe sokuvotela wenza okulomehluko uphathe okufana naye ungabi lobandlululo.
Ngibona njani? Ngibona abantu bakithi njani ngezindawo siyezwa nje abantu bezanu-PF sebeqalile lokho ukuthi ama-election asiza ngani abantu? Asiza ngani uZulu? Kube vela ngangeqiniso abayikhulumi ngale nto yama-election.
ngoba kuyafana kula nto abayenza loba kutwa bawili abawina bona vele kabawili kanti bavotelwa ngobani abantu behlupheka kangaka kube nga bakhuluma kanje bethi bazamela abantu ukudla kungcono kakhulu kuloko nabebhizi bethi ma-election abantu labo badla lawo ma-election kanti abantu badlani elizweni badlani abantu abazi la ma-election wabo phela la abachoma ngawo bona angithi bona bayakwazi ukuthi bayarobha yonke into abantu abayenzayo bezizalo phefu izithozi kuphela bengakhuluma igama elithi election ama election lawo akasizi ngalokhu ilizwe lento libolile liyaphela lokho journalist iyaphansi kodwa bazobhizi ukuthi election kusiza ngani abantu lokhu kube ngabo bakhuluma ukuthi bathengele abantu ukudla bethenga imithi ezibhedlela at least kunokungcono kakhulu.
Salibonani ngibingelele kustudio 7 sibingelela kakhulu umsakazi omuhle kangako bantu bakithi. Hayi mina ngiceda ngiyazibongela shemo yazi kuyintokozo enkulu sihlangene Zimbabwe Botswana wase South Africa singamaZimbabwe sonke yazi kustudio 7 ngiyahlanganisa sibe nyamanye sibe nto yinye. Ngiyabonga phezu nakho kubonga abasakazi ngiyabonga futhi ngiswele imlomo ezinkulungwane kodwa ke nanti udaba enithanda kuhlala kile lezwe lethu bantu bakithi sikhandla sikusijabulile siyacela sihluphekile emoyeni yethu asikwazi ukuhlala emideni yethu bantu bakithi ukuthi ilokhu esikusakaza kufikela kuwonke abasezikhundla eziphezulu maybe bazozinyikinya bezingcwebe bezizwe ukuthi basaphila bangobani ngomuntu ophila ulo nembeza bengaphili nje abantu abafayo basengasela nembeza ukuthi ufa ngoba izidumbu zizosithi president nangeyana ubani ubani ukhona. Bantu bakithi kakhulu nabesindebeleni ngithanda ukulicela kakhulu bantu bakithi yazi antaze mbone lidosadosa lisilwe embusweni siloko silalela amashoni silwa kuphela embusweni kodwa bantu bakithi ngicela kulazi ukuthi bantu bakithi singasolini abantu abafakiweyo enkingeni soluma masungula inkinga bantu bakithi mina ngedwa mbona uthwangela ngumuntu wayezinkinga la bantu bakithi bekani uthwangela wadonsa luthamisa ekhoneni wamnikeza isikhundla isikhundla ilizwa lenziwa kanjalo maye dosa uthamisa isikhoni emnikeza isikhundla kwazi uthamisa yena la ebeyithu wabonye abanye abantu bonke abakwazi maye ubuya lo muntu ephusha ukuthozani kubefakale ingena esikhundleni leso sinikezwe ekhoneni liyabona into liyasixabanisa lapha umuntu wabophanisa abantu umsila ngothwangelayo wabophanisa umakhuphe lo uthamisa umsila yena qede esifa bona nini yonke into silwa ngabantu basishoneni kuphela amazwi omuntu omdala aweli phansi inyembe zomuntu omdala aweli phansi bekani unkomo wathi laba bantu bathanda ukulwa basezolwa bodwa lingayingeni iyona le bekani balwa day.
Salibonani basakazi bestudio 7 nabathandi lona okhuluma ngogift isondo kufoka Ndlovu. Basakazi benithanda ukuthi ngike mbuze kathi mangabe ebalalela amaqembu aphikisayo amaqembu aphikisayo anti siyabe singabala umakhuphe ngoba umakhuphe ufana lezano sibala amaqembu aphikisayo njengabo MDC Alliance ukuthi njengoba last year election kwavotwa izano yariga bayekhothi ikhothi siyazi iscaptured by izano iyaqhubeka iyabusa noma iregile uthini uplan B one next election ngoba akusiza ukuthi bebehlale besekhethweni izani ibiyiregi okunye futhi bendithanda ukuthi ngikhumbuze abafowethu abanjengabogawule o-obeti mpofu ophugende ukuthi hayi madoda isikhathi senu siyeza umbani wayisazi ukuthi one day indoda enjengojonathan moyo labokasquere labojuwawo bazazithola behlala egangeni njengenyondi ya so lani limbuluze madoda kodwa siyeza isikhathi senu.
Sabona msakazi westudio 7 hayi siyalibonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo okukhulumayo ngu-Archbishop Khumalo. Ngikhathazekile kakhulu ngabantu bakithi emathebeleleni abalwa bona bodwa bafisele ukuthi abantu abavela ngasempumalanga babenze ama-councillors. Ake ngilisitshele ukuthi ama-councillors lawo eliwakhethayo avela empumalanga asebenzela yiphi isiphi isizwe njalo bengicela ukuthi abantu bemathebeleleni ake livuke nxa likhetha amakhansili nxa umkhansili ehlale sabhabha lina lihlale ekodribak kuthiwa ubheke ikodribak kodwa ehlale sabhabha likubona njani kalibonini ake livula amehlo ukhansili afanele ahlale kuleyo ndawo lapha abheke khona ukwenzela ukuthi lanxa sokukhona okukhona lenelise ukuthi limlande liyekhuluma laye kambe nxa lizasuka lapho kuzima ukuthi ugibele lapho siyadinga ugibele amateksi amabili siyadinga ukhansila ohlala esabhabha yena kuthiwa umela i-Godripark kumbe umela emakhandeni kumbe umela liphi lokitshi nxa engukhansile ehlala esabhabha ehlale emagogoba ngahlala emagogoba laye kubonakala ukuthi ungukhansile nxa sokukhona nenelisa ukuthi limlande lisebenze naye khathesi abantu babhizi basolana lokhuphe kathi lezwa kuthiwa isikhundla leso sobupresidenti siyilifa yini njengesabo sabhu njengokwezinduna ukuthi umuntu asuke khona lo executive committee athi sezohluthula umbuso athi uphuwe ngotswa gerayi engasalandeli constitution ake livuke bantu bakithi ake livuke lifunde ukuthi lisupportane lingadividwa ngabantu basempumalanga babe bali divide mina kangikethi ngakuthiwa kuya ngami ngayo bonke lamabandla khona alokhu zwesindebele nayabambala ukwenzela ukuthi lama MPs asuke lapho siyamela iMatabeleland ngabe izinto zethu zonke zihamba kahle khathi sibi busy liyahlephuna nalodwa ye uchabisa ye ukhuphe idoti ukhuphe right ulandele iconstitution
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, udaba lwegcikwane le-coronavirus luqhubeka luyindikimba yokhetho lukamongameli wele Melika. Izolo umongameli Trump usole ingcwethi zempilakahle ezibalisa okhokhela uhlelo lokulwisana legcikwane leli elizweni, uDokotela Anthony Fauci. Okhuthaza ukugqokwa kwama-mask, uTrump athi kawaphathisi ngalutho. Kodwa ukucubungula ukwenziwa zinhlanganiso ezithiyeneyo msuku zonke kuveza sobala ukuthi udaba lwegcikwane le-coronavirus luqakathekiswa kakhulu ngabantu abanengi. Kambe igcikwane lizabangela ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho? Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, uthetho lolo luzaba kunzima ukuthi ngiluxakwele ukuthi kuzazala nkomo ngonesebenzi. Kunzima kathese ngoba bathi Trump ungemuva nge-10 points, ungemuva kaBiden nge-10 points. Zakhumbula ukuthi ngo-2016 futhi Trump wayengemuva. So indlela abantu laba bakibo abamthanda ngayo abelungu abemaphandleni, indlela abamthanda ngayo, iyangimangalisa kakhulu. So lanxa sithemba ukuthi Trump ungemuva, kodwa singathembi kakhulu. Kungala chance ukuthi angawini Trump khona, kumangalisa abantu. Kodwa-ke hayi, asazi. Yeah.
Ngokubona kwakho, ubona ungani udaba olwe coronavirus luzaba yindikimba yokhetho na, kumbe kungatholakala ijackson ukhetho lungakafiki singabona abantu sebevotela umongameli Trump?
Indaba ye corona le izaba le kumxaka sebele Trump lapha, indlela ayiphathe ngayo abantu kabathabanga. Kodwa ke kusazakhanya ukuthi angikholi ukuthi Jackson nxa engatholakala kusiyafika ukhetho, ngoba sekusele amaviki angaphansi kwamathathu. So hhayi, iJackson kusasemasinyane. Hhayi, abantu ngeke bathabe futhi ngoba kuzafanele iqale itestwe sibili. Bangenza kabathabe ukuthi kube neJackson okathesi. Lanxa nje kunganceda, kodwa kusafanele ukuthi idlule amahlandla amaningi okutestwa. Ya. So-ke azikwazi ukuthi lapha kuzohamba njani, kodwa izaba le effect belindlela aphatha ngayo, hayi abantu kabathabanga, basele izihlobo nabangane konke nje. Ya.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Ohio. Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 esokukhweze inani lababulawa yumkhuhlane lo bafika kuma-232. Abantu besigaba seMandebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isiNdebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ngempela sonto. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voandebele.com.